izindwendwe zabavoti bezizimfitshane kakhulu kobulawayo okubangele ukuthi abantu bengalindi isikhathi eside ukuthi bavote. Umuntu obevota obeqala ahlole ukuthi igama lakhe likhona na kuluhlu lwabavoti kumbe hatshi engakangeni endlini yokuvotela. Nxa umuntu esephakathi kwalindlu ubethathwa imininingwane yakhe kuhlolisiswa ukuthi ngempela nguye na uqobo lwakhe ozovota qede aphiwe iphepha lokuvota. Ngemva kwalokho umuntu ubefakwa uphawu lokuthi uvotile njalo engazalokothi avote okwesibili abesebhalwa igama lakhe. Ibandla le-Citizens Coalition for Change likhonone ngokulotshwa phansi kwamagama abavoti. Isakhamuzi sakobulawayo eChabalala ku-Ward 21 unkosikazi Florence Moyo uthi uvote kuhle njalo ngokuthula.
Ngizela vota ekuvoteni nginanzelela ukuthi abantu bayavota kodwa balutshwana angazi umuntu khona bezakuza. Khathesi kulesiqiniseko sokuthi angeke umuntu abalokuthi ukuxila ngoba sikhangelwa endaweni ezitshiyeneyo ngabantu abatshiyeneyo. Lokho besihlola nezithupha zethu ukuthi siso yini kusukela phandle uzuyefika lapho zagcina khona susingena-ke ebhokisini sovota. Angisuthisekile ngoba uyazivotela ntando kakho okubuzayo kakho okunyonkolozayo kakho okukhangela ngelinye ilihlo uba nguwe nje.
Isakhamuzi seNkulumane uThembelani Dlamini uthi kumele avote ku-Ward 21 kodwa lapho avame ukuvotela khona lonyaka akuvotelwa.
Ya ndilungisele. Ezeki kuthi asisakwazi ukukhethwa ukubalwa kwakhona suka singanasiqondi kahle ukubalwa kwakhona singaziwa kathesi ndikuzaba kuhle. Ibizo lamthwa likho ngale sivotela khona ngani akula ma-post so somele ndidinge around angazi kho kumenza lithola. Kuthiwe ngivota kuwa-24 olwalo nyaka angikwazi mpela uzaba lo mehluko but asazi khona. Nasikhayelela utshintsho nje kungaba lo tshintsho ngoba siyahlupheka la.
Omunye wezakhamizi zakobulawayo oyenelise ukuvota umnumzana Evans Njomane uthi ukhetho lalonyaka lubalulekile ukhangelele intuthuko kulo ozanqoba ngoba imigwaqo ayihambeki.
Sengivotile mama engikubone okuhle lamhla hayi yonke into ilula akula azi akudubeki awuhlupheki uma ufuna ukungena apha novote uthola wonke uncedo olufunayo ukuthi uvote fast uphume vela uhlale le 5 minutes ekuvoteni ku-polling station.
Yiwini okumehluko obonileyo kukhetho lo mnyaka oka-2018 lalo mnyaka?
Ngathi this time kungcono kakhulu. This time kungcono kakhulu because yonke into ikukhivele akula msindo akulani abantu bayazikhulekela ugogo bangena baphuma bangena bavota. Hayi ambonanga problem this time bonani kungcono.
Umkhokheli wabatsha kubandla lezanu PF kobulawayo uFreedom Rachu oqopha ukhetho uthi ukhetho luhambe kuhle kodwa balokukhathazeka ngokuba labantu abaningi ababhalisele ukuvota kwezinye izindlu zesigaba seNkulumani.
Save for some few incidences lapho ama-agents ethu ananzelele ukuthi uvotas kulamanumba awezindlu atshengisa ukuthi kulabantu abaningi abarejista ezindaweni zonalezasiqiniseka ukuthi abantu bonala bahlala kuzona lezi zindlu yini kumbe hashi lokho somele amapholisa kumbe abantu bezekhi be-investigate into enjalo especially ngale enkulumane e-terminus especially ama-polling centers asekuchineni kwenkulumane constituents. Yes. Into esisike sayinanzelele so asikwazi kule bantu abacabangela ukuthi abantu laba ngabe thatha all the way from Ungozi mine bemkhuza bezovota ngapha ayisibahlali benkulumane.
Olola amalungelo oluntu umnumzana Efincube uthi ukhetho lwalamhlanje ngeke athi lukhululekile ngoba phambilini kwalo kube nezikhubeko ezithile.
Ukhetho lwanamhlanje soze lube lukhetho olukhululekileyo ngokuba kube lokwethusela okukhulu lokuvinjelwa kokukhankasa ngokukhululeka kwamaqembu aphikisayo labasekela amaqembu aphikisayo. Siyabona futhi namhlanje ukuthi labo abafanele bakhangele ukuthi ukhetho luhamba kahle bekhangelela amaqembu aphikisayo baya ayaxotshwa kuma polling station ngakho ke amaqembu aphikisana aphikisayo kasoze abe labantu abaza kwelusa ukukhululeka lo kokhetho lokuthi luhambe kahle ngokunjalo lo lukhetho alisoze lube ngolukhululekileyo ngokuba kakula njongo yokuthi lube ngolukhululekileyo iZANU PF ithole ukusekelwa njalo imisakazo ikahulumende okuyinto embi kakhulu ngakho ke ngenxa yalokho ukhetho alisoze lube ngolukhululekileyo noma kanjani.
Iningi labaxoxe leStudio 7 ngemva kokuvota lithi ukhetho luhambe kuhle sibili ngoba iphepha lokuvota licacile okokuthi umuntu kangeke avotele ongayisuye amfunayo njalo lophawu lokuvota olombala okucikilicane lwesandla sokhohlo lubalulekile njalo alucitheki lula okuzenza kube nzima ukuvota kabili. Ukhetho lwanamhlanje lugcwalisa izikhundla zamalunga edalela eParliamente ezingamachumi amabili lasithoba mnemibili 28 lezamakhansili ezedlula ikhulu 117 elizweni jikelele. Iningi lezikhundla lezi zabakhona kulandela ukuxotshwa kwamalunga ebandla leMDC Alliance edale lakukhansili libandla leMDCT lisebenzisa umthetho wezokhetho ovumela lokhu. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.